Ngibona leyi report iqondile liqiniso. Nanku ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHendrietta Rushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide leli hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyatshengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo, yibo abakhipha leli golide liphuma ngaphandle kwelizwe. Ikanti ilizwe ke liyahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa ke ama-resources abo ephuma ungekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubenefitha abantu abalutshwane abakubandla leZANU PF labakuhulumende weZANU PF njalo.
Ubona abeZANU PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo, ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana leleno le-TCC zikhona izikhohlakali.
Hayi, kubandla le-TCC akula sikhohlakali even esisodwa. Izikhohlakali zikilo ibandla leZANU PF ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo, yibo abalakho konke. Njengoba umnankagwe sihlale sitho ukuthi iZANU PF nguhulumende, uhulumende ngamapholisa, uhulumende ngamasosha, uhulumende ngama-CIO, uhulumende yikho konke. Yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala, ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho. Ungabona umuntu weZANU PF esebotshwa, babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo, kodwa-ke bona kababotshwa beZANU PF, yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu.
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu, Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will, kodwa kwiZANU PF asoze yafakwa khona. Okudingakalayo ukutshintsha uhulumende, kungene uhulumende ozimiseleyo, uhulumende ozosebenzela uZulu, uhulumende ozosebenzela ilizwe leZimbabwe, hashi izikhohlakali zeZANU PF esizibona zisembusweni kaphela. Ezilonge ezizanu PF kuyese embusweni, udaba lwenkohlakalo kalusoze lwafa lwaphela.